sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 7 kuNtulikazi 2024 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa ancitshe inhlanganiso yeCitizens Movement imvumo yokutshengisela isola ukubotshwa komholi welinye lamacele eTRC uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe, kodwa linhlanganiso ithi izaqhubeka ngohlelo lwayo. UMnumzana Nelson Chamisa wenzela amhlophe umholi kahulumende weBhilithane omutsha ngemva kokunqoba kukhetho, esithi uloyisa ukuba iBhilithane iqinise ubudlelwano bayo leZimbabwe. Ele Angola yilo elithethe inkezo yeCOSAFA ngemva kokubhaxabula ele Namibia. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abinhlanganiso yeCitizens Movement yona esekela icele leTRC elikhokhelwa nguMnumzana Jameson Timba bathi lanxa bencitshwe imvumo ngamapholisa bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela ezitaladeni zeKaroi ngolwesibili besola ukubotshwa kukaTimba labanye bakhe abangamashumi phose ayisishiyangalombili 78. Abantu laba sebelamaviki amathathu bevalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa bebuthene endlini kaThimba mhlaka 16 ngenyanga edluleyo bethakazelela usuku lweDay of the African Child. Amapholisa athi babeqoqa udlakela, kodwa bayakulandula lokho besithi babenanza usuku lolu ngokuthula futhi kungela sidingo sokungenela kwamapholisa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweBhilithane eziphansi kwenhlanganiso ye-Action for Southern Africa lazo ziqoqa ukutshengisela kulelo lizwe zisithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Sixoxele sikhulumeli seTRC ekhokhelwa nguThimba uMnumzana Promise Mkhwananzi, yena othi amapholisa ephula amalungelo abantu ngokubalisa ukuthi batshengisele ngokuthula.
Thina sithi thina hayi, usekelo somthetho iconstitution yeZimbabwe ivumele uZulu jikelele ama-citizen ukuthi atshengisele nxa enokukhulula abangaba lakho ekuthikeni, ezigoqela indaba zokubuthwa kwabantu ababesenza ama-programs abo ngokuthusha.
Sizwa abanye abebandla lenu besithi ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka lanxa amapholisa elivimbile. Yebo kunjalo.
Uhlelo lokutshengisela sihlelo lwebandla, akula muntu odesignated ukuthi abizele abantu batshengisele. Uloba ngubani ulelungelo lokutshengisela ngaphansi komthetho welizwe weconstitution yeZimbabwe? And uZulu uyakhuthazwa nje ukuthi insiste lokuqina ekhuluma ngodaba lokuthi amalungelo abantu asesisekelweni somthetho kufuze ahlonitshwe. Xa abantu bevunyelwa ngomthetho welizwe ukuthi batshengisele, kufuze kuhlonitshwe konoko kusemthethweni, banikwe leyo mvumo yokutshengisela izikhalazo zababazi lazo.
UBabuThimba labanye bakhe babotshwa bebuthene kungeladlakela olwenzakalayo, kodwa sizwa uMongameli Mnangagwa uhlala ekhuluma kulezi nsuku esethusela esithi kulabantu abahlose ukubangela udlakela ikakhulu ngesikhathi somhlangano weSADC, njalo kukhanya utsho abebandla lenu kumbe abebandla lenu bengaba yingxenye yabantu laba bakhulunywa nguMnangagwa, ungathini ngalokho?
Asibo bantu bebandla lethu, ibandla lethu lizithulile thina sakhuluma kuphela sathi hayi ukhetho luhambeka nayo uhambanga kahle okwenziwe ayisikho ubaba mnankakho kamelanga aleso sihlalweni isadaka kumelanga ibuye lapha eZimbabwe izonika umnankakho ukuba umgcini usihlalo wesadaka ingqobe isise kuzulu waseZimbabwe jikelele ukuthi baye batshengisele ukukhulana kwabo kale nabo bekhulula ngale ndaba akula muntu olelungelo lokwethusela omunye umuntu ngoba akula muntu owethe icala konke okwenziwayo kwenziwa kugxeke kusenziwa njalo kulungiselwa okubhalwe esisekelweni somthetho ese-constitution yeZimbabwe.
Isimo samalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi simi njani ngoba uMongameli Mnangagwa uthi kanye laba eZanu PF bathi amalungelo bayawananza kakhulu bayawahlonipha ukwedlula uhulumende kaMgabe.
Abalamaka akuna balungelo abawananzayo ikubona obaba uThimba labanye besentolongweni bengenacala abalethayo bengenadlakela abalwenzayo babezibuthanele ke belandzelela ilanga elikhulu iDay of the African Child ngokuthula ine-private place endlini kababa uThimba bengadisturbi muntu bengekho endaweni yomuntu amapolisa yiwo angena emzini kababa uThimba abopha abantu abafalele entolongweni abanalungelo lebheyili abanalungelo lokuya emakhothi ngalokho akulalungelo ehlonitshwayo eZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli secele le-TCCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba. Uthimba labanye bakhe bazamiswa njalo enkantolo kamantshingo lwesibili. Umkhokheli wamapholisa eHurungwe obhale incwadi yokwala ukuvumela ukutshengisela kwe-Citizens Movement uChief Superintendent Karuru lesikhulumeli samapholisa elizweni lonke jikelele uCommissioner Paul Nyathi abadobhanga incingo zabo. Owayengumkhokheli webandla eliphikisayo ele-TCCC njalo oqoqa ukusungula ibandla elitsha umnumzana Nelson Jamisa namuhla wenzele amhlophe umholi kahulumende wakwelebhilithane omutsha umnumzana Kestama ngokunqoba kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo esithi uloyisa ukuba ibhilithane iqinise ubudlelwano bayo leZimbabwe yona anti ilo hulumende ongamukelwa ngamanye amazwe ngenxa yokhetho olungahanjiswa kuhle. Eloba enkundleni ye-X uChamisa uthe njalo eleZimbabwe lithwele nzima ngombuso omubi kanye lenkohlakalo. USTAMA owebandla leLabour ungene embusweni ngemva kokunqoba obe inhloko kahulumende uRishi Sunak lebandla lakhe lama-conservatives. Ibandla leli bese libuse okweminyaka elithumi lane 14 years ilandelana kuyilo elihlala linqoba kukhetho. Okwamanje ke singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube, namuhla sixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. UNtando ngosakhulayo olwela amalungelo oluntu esePlumtree eMathabeleland South.
Ngijabulile njalo ngiyathokoza kakhulu ukuthi lami ngibe yingxenye yalaba abakhethiweyo lonyaka kuba kuMandela Washington Fellowship ngoba ungananzelela competition yangkhona hayi inzima sibili ama applications abe maningi njalo ukuthi uzofinyelele kulithuba elihle ngoba ngikhangelele ukufunda kabanzi ngalokhu engikwenzayo emsebenzini ukuze lami ngithole njalo amanye ama leadership skills azangincedisa ukuthi ngisebenze kahle ngithuthukise isigaba sami leZimbabwe yonke.
Yiziphi ezinye zezinto ozikhangeleleyo ukuthi ube usuzitholile ngesikhathi liqeda i-fellowship le?
Ngifisa ukuthi ma i-6 weeks ze-Mandela Washington Fellowship seziphelile, ngibe sengikwanise ukuthi ngibe sengithole ulwazi lonke olwaneleyo olokuthi lami ngikwanise ukuthi ngibe ngumholi omncane ongcono, ngoba ngibuye lapha ngilama-skills ami engilawo, kodwa njengoba abadala besitsho bethu kufunda kuphele, ngikhangelele ukuthi ngifunde kabazi ukuthi ngiyenze njani ngcono umsebenzi wami.
Sesikhangela umsebenzi owenzayo eZimbabwe okwenze wathola leli thuba elokuphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Wenza umsebenzi bani njalo uphathisa njani uZulu?
Mina ngiwuntanga oyenza into ezimbili. Ngiyenza owe-good governance le-human rights lapho esifundisa ontanga nge-constitution yeZimbabwe, ukwenzela ukuthi bebewazi amalungelo abo nokuqakatheka kwawo. Siphinde njalo sibafundise abontanga ngokuthi kumele bethathe manyathelo bani ukuze bekwanise ukuthi bekhulume nge-local governance yabo. Kungoba ungananzelela ontanga isikhathi esiningi baya bengakwazi ukuthi kumele ngithathe nyathelo bani ma ngivelelwe ngenye into. So thina esikwenzayo yikubafundisa ukuthi ma kulento enje kumele uhambe lapha lalapha. Okunye njalo ngenza i-advocacy for sexual reproductive health rights. Lapha sifundisa ama-adolescent girls and young women on how they can prevent themselves from getting HIV and AIDS, ngokuthi bengasebenzisa njani kumbe bengathola njani ama-prep methods lawa akhona eZimbabwe. Ngoba ungananzelela besile oral prep isikhathi sonke, kodwa sokule depivirant ring le-injection esifisa ukuthi ngabe abontanga yindlela abasebenzisayo ukuze beyenqabele ukuthola igciwane le-HIV and AIDS.
Ukhula nje ubukhangelela ukuthi uzafika kuleli izinga lempumelelo osofike kilo, njalo yiwaphi amazwi ongatshiyela abatsha?
Ngikhula bengivele ngilokunye engangufisa kusekhanda. Ngithe ngiqeda isikolo ngaziyenzela i-human resources management, njalo bengingazi ukuthi ngingazithola ngilapha ngalowo mnyaka. Kungoba ngithe ngiqeda isikolo ngabona ukuthi amathuba omsebenzi mancane, ngase ngiqalisa ngokuvolontiya. So ngithethe isikhathi eside ngizivolontiyela, ngisebenza lapha lalapha ngincedisa nje lapho kufunakala khona umuntu okuncedisa. Lokhu kuba lithuba elihle ngoba kuyafundisa njalo kuyagruma ontanga kakhulu, njalo kuyakukhipha entweni eziningi. Akula nto eziningi ezingakuthola ma kuyukuthi utshona ubhizi. Kathesi masikhangele sikhangele izinto zabo-drug abuse lani, kuyakukhipha entweni zonke leziyana ma uhlala ubhizi uthola into yokuyenza. Engingakwa-advisor yukuthi ontanga, lonke utshintsho qala kithi. Yonke into iqala ngawe, iqala ngami. Ma ubona i-problem e-communityni yakho, kumele kube nguwe osukumela phezulu uncedise kumbe uyenze. Ngikhula bengingakhangelelanga ukuthi ngifike lapha, kodwa ngibonge ukuba ngilitholile leli thuba.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loNkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika okwamaviki ambalwa. Asihlangane ninye esikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguJabo Kancube.
Tabo kaJahagulu. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs wakuDube usiphathelene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sigcina amasiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina amasiko
wethu,
sigcina amasiko
wethu.
Siyalamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Yimuphumbo sithembayo uGibbs Dube ngilapha eWashington DC. Namhlanje ke silomama esixoxa laye, ake sizwe ukuthi ngubani lomama.
Mina nguThandiwe Mahleka, ngithanda ukuzithi intombi yawaNdlovu, isiqabu lamayezi sakomthombo. emthombeni ngisuka ke elwagwelu kuchifu sokwala sinothi enothi hlangana
yes siyabona ukuthi wena uphila kwendulo akusitshela ukuthi wenzani emaphandleni khonapho njalo ukubani khonapho indawo yangkhona ngiyangkhaya kumbe ngiyakho
ya lapha engikhona kusekhaya ubaba wami nguyumahleka so umahleka yiseneminyami kodwa singabokondlovu umama ngumadube so ke lapha kusekhaya ukithi lapha engikhulele khona kodwa mina ngizalele ugogo ngisasesithutha ke sibuya lapha esikhona kathesi kusabhokusweswe osogwala uchifu wethu ngihlala labazali bami
yes siyabona uphilo kwendulo akusitshele ukuthi usebenzisa ubulongwe liyagudula ngabo into ezinjalo akusitshele impilo yemaphandleni khonapho uthi njani
hhayi ngapha siziphilela kuhle nje kuthiwa umoya kakhulu impilo esiyiphila nje everyday ngihlala nje problem layo ngiziphilela nje kamnandi kanjalo
uyabe usenzani khonapho ke emthonjeni uthwala inkonxa ngekanda akusitshele ngesintu khonapho usenzayo khonapho
ya lapha yikukhule esikwenzileyo njengomntwana oyinkazana ngiyavuka ekuseni ngithanyela iguma lami ngibasa umlilo abazali bami lapha abazakuvuka khona yabe sengiqedile ukwenza konke lokho sengifaka amanzi awethiye lapha
uyakwazi ukugudula ngodaka
kumuloyagudula sidi kakhulu ngiyachaya ivili kulongwe sididi ye
akubatshela abantu phela abakwazi abaningi ukuthi khonokho vele kwakusetshenziselwa kudala
sesasivele sikwenza kudala so khonapha ngisitshole ngiyabe kulala ngiyichole ngodaka so ngizacola-ke ngaqeda ukuchola sefaka amagrini kathi kodwa athatha amagrini ngoba kuyathisa so ngiyalungisa amablaki
amablaki wona lawo kuyini
ngathatha amahlanga akho lawana womuntu suwatshisa engakathi ukuthi ebe ngumlotha suthatha amanzi suthela elokhu eyiblaki kanjalo emnyama suthela amanzi ungathela amanzi uthatha lawana amahlanga lawa suwafaka-ke emgqonyeni wakho eziko ungafaka eziko suwabuchuza abe yimpuphu engaba yimpuphu sekele laxwade ngaxwade ngaxwade sufaka-ke suphehla ngani ukuphehla amahewo ye suphehla engajiya lokho ngani uyakuthanda engabi liporiji polithi kodwa ejiye nje then engaphola suhamba-ke suyafaka endini yakho
uyabe usenzani ngakho kona uyakugudula ngakho
iyabe ithiwa i-black polish le siyakugudula ngayo ngoba thina phela silasizabasabiki so siyasebenzisa udaka so kaba mnyama kuyekuhlinje ucabanga ukuthi muntu ufake ipolishi la kathi hhayi sifake amablaki lokhu yikho esivele sikhule esikwenza ekhaya
ye lo-ke nguthandiwe mahleka uzibiza ngokuthi ngu-the youtuber uyangena ku-youtube so ku-youtube vele ungena nsuku zonke
ye ku-youtube angeni nsuku zonke la malanga ngiyakwanisa nje ukufaka kwipicha kodwa ngiposta kathathu ngeviki monday wednesday le-friday ngisalapho ngiposta khona amavidio ami amade okwama-15 minutes kumbe 20 minutes kumbe 25
ye akutshela abantu ukuthi bakuthola njani nxa bekudinga
so laba abafuna ukundinga ku-youtube nguthandiwe mahleka kufacebook nguthandiwe mahleka page ku-instagram nguthandiwe mahleka njalo lakutiktok nguthandiwe mahleka
siyabonga kakhulu ungadinga kusasa
hayi ngiyini embongayo
hayi yena mdlasima lapha kusigaba zamasiko nokuphila kwabantu nsuku zonke beli lami umthembo zithembayo uGibbs Dube lilani
abadala
ayakutshela bathi salulandela
Thembo zithembayo uGibbs wakoDube siyabonga le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi uSenisifanda
ngiyabengelela abalaleli namhlanje uSihlwa ngiyabonga ukuba litholile ithuba lokulalela njalo lokuba ingxenye yenkonzo yanamhlanje inkosi libusise kakhulu ngifuna ukuba namhlanje kwiliviki asikhangele nini udaba lokubonga baningi abantu bokuthi nje empilweni utshone khonona ngayo yonke into akulanto umuntu ayibongayo ungaze umenzeleni ungaze kwenzakaleni empilweni yakhe utshona ngaso sonke isikhathi ekhonona ngakho ke ngifuna sibale kwabaseKolosi ichapter ka-3 iverse ka-15 ukuthula kukaKristu kakubuse ezinhlizweni zenu ngoba njengezitho zomzimba munye labizelwa ukuthula njalo bongani ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokupheleleyo lapho lifundisana njalo liselulekana ngenhlakanipho yonke ngamahubo amaculo kanye nezingoma zakomoya lihlabelele lilokubonga uNkulunkulu ezinhlizweni zenu njalo kukho konke likwenzayo ngelizwi loba ngesenzo konke kwenzeni ngebizo lenkosi uJesu libonge uNkulunkulu uyise ngaye. Ngakho siyananzelela ukuba uPawulu lapha mbalile amavesi amathathu. UPawulu wonke lawa mavesi ucina ngokuthi bongani uNkulunkulu. Ngabe umbelenzani, kumbe likwenza, likhuluma, kumbe likwenza, likwenza ngezandla, kumbe kwenzakalani, kumbe liyakhonza, kumbe lisemsebenzini. UPawulu uthi yena ngakho konke bongani uNkulunkulu. Uyachasisa yena ukuba nxa siphila thina impilo yokubonga ngaso sonke isikhathi, ukuthula kwaKristu kuyabe kubusa phakathi, kuyabusa phakathi kwethu. Njalo uyachasisa ukuba yena uKristu nxa simbeke enhlizweni zethu, kungabe kuyikuyini okuyabe kwenzakale kithi okungasenza ukuba sisale sikhonona. Kodwa yena uPawulu uthi buyani ngokubonga. Kuthi ukuthi isikhathi esiningi into eyenza ukuthi umuntu angaboni abe nokukhonona, uyabe engamboni uNkulunkulu, kumbe ngithi uyabe engaboni isandla sikaNkulunkulu kuyo yonke into. Nxa sikwazi ukuba uNkulunkulu kala kuthi kumbe ungaphakathi kosimo sokuthi ulwandle luyabe ludilinisa isikepe lapho phakathi kwaso, kunzima kungani kawusoze uphume phakathi kwalowo mumo. Kodwa nxa ubonga wena uyabe usithi uNkulunkulu yakwazi ukuba uphakathi kwesimo lesi engiso. Ngacabanga abafundi bakaJesu sebephakathi kwebholoho lapho elali phakathi kwesikepe, kwakunzima khona, kunzima kuchaya amanzi, ulwandle lubuya ngolaka, becabanga ukuthi abasoze baphume bayo bubha bafele khonapho. Kodwa ngenxa yokuthi uJesu wayekhona waletha ukuthula. Ngiyakhumbula njalo lezi yazinsizwa ayezaphoselwa yinkosi phakathi kwezilwane. ODanyeli bavuke ekuseni izilwane lokhu zingabadlanga, abanye baphosele emlilweni phakathi kwelangabi, bathi bephakathi kwalo babonakala indoda yesine ihamba phakathi, baphuma bengazange batshe loba kumbe kulani kwabomba isigqoko kumbe okunye okwakubamba umlilo, baziphumela nje lokhu benjalo. Kutshengisela ukuthi babebonga bona bephakathi kwaleso simo, phakathi komlilo kodwa bebonga uJesu. Ngiyabonga uNkulunkulu kuba ngiphakathi komlilo kodwa lokhu ngiphila. Ngiyabonga uNkulunkulu kuba ngixotshiwe emsebenzini kodwa ngiyaphila njalo lokhu ngikwazi wena. Ngiyakwazi ukuthi abanye uyabe uphakathi komumo ukuthi lo muzi uyabe usudilikile, kodwa ungabonga uNkulunkulu uye esigabeni sokuthi umbonge. Umekelene uNkulunkulu akulungisele izinto zakho. Siyabonga sithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siyakhumbula namhlanje kusihle ukuthi kumele sikubonge ngaso sonke isikhathi. Siyabonga Baba ngempilo, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu ofike phakathi kwesigaba sokungakubongi. Ngegama likaJesu, amen.
Sibonge umfundisi uSeni Sibanda ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Tiyani indlebe ngeviki ezayo. Kwezemidlalo, ele Angola liphakamise inkezo yomdlalo wenguqu eCOSAFA Cup namuhla ngemva kokubhaxabula ele Namibia nge-5-0. IZimbabwe yona iphume kulomncintiswano ngeviki edluleyo ngemva kokunqotshwa yiKenya. Kusenjalo, oqhuba inhlelo zokuqeqesha abasakhulayo kwezenguqu uChamnora Maphosa uthi labo asebedlala kuzinga laphezulu kumele baphathise amaqembu amancane lapho abaqala khona ukudlala ukuze lawo maqembu athuthuke. Kubika uJoseph Njanji.
Maphosa uleminyaka edlula amachumi amabili esungule iqembu leTigers lona eliqale lisaziwa ngegama elithi Makokoba City Warriors. Sekunabadlali abaningi abasuke kuqembu leli baya kumaqembu amakhulu. Ngokunjalo uMaphosa uthi iTigers idinga usizo lwemali lokunye okuthiyeneyo ukuze iqhubeke ikhiqize abadlali abalohlonzi njalo ingatshabalali.
Kumbeni laba babedlala kuPremier bangasincedisa labo kumbeni. Kumbeni amatimu babethatha abantwana babezithi basincedise. Njengoba bekwazi ukuthi kona bona bayacupha lapha kithi la angake ngasula ukuthi why bengakwenzi because umkhono womoyelizwe lawo onzima futhi babona abanye bayake basiphathisela babadonetha besiphathisa bebezinika abantwana isikipa zokutrainisa asibona ukuthi akuright skipa abantwana kuzidakamiza ezibheze kunathi utshwala amantshengu laba lani lani.
UMaphosa uphe umzekeliso wabadlali abaludumo abakhulele ezandleni zakhe kuqembu leTigers.
Ngilo Koti Makarute wasukala ngilonqobi uMasuku wasukala watatwa ngumathembe lapha eShatendeni azanga sidela azanga sithini la namhlanje iko yabona ke khathesi silabantwana abayi 6 abakwayilenders khathesi abadlaleli iPrimi abasukela
abadlala lapha isithupha abakhulunywa ngumaphosa laba bagoqela uPrince Ndlovu uDarlington Mnkuli kanye loChillian Nyathi bona abatshengisa ukuba balekusasa enhle kakhulu emdlalweni wenguqu. Iqembu laLenders libaphe amabhola ngemva kokuba beliphe labo badlali kanye labanye. Ubudlelwano bukaMaphosa leqembu laHelenders buqale ngo-1974 ekufikeni kwakhe edolobheni lakobulawayo evela eBuhera.
Mina ngadlalela iMathaisi siyalinda siyayithatha abaplayers ku-redisin kwazoba le Mathaisi yikho kwase kuthathwa amaplayers laHelenders manje segruma abafana besuka kuma-juniors besiya kumadaisi besuka kumadaisi bathi bangene kwaHelenders kwakunjalo.
UMaphosa usele minyaka engamashumi ayisikhombisa lanye yokuzalwa njalo siwachiyela wayengumdlali wakhe ke uWilmot Kwenda uba umqeqetshi weqembu leTigers. Batholakala endaweni yeThabiso Youth Center elokitshini leMakhokhoba njalo balamaqembu abasakhulayo amathathu adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League Serie A lawa ngathi awe under 13, under 15 kanye le under 17. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Themba Maseko sichayela wonke amakholwa lamhlanje kulusuku lwangesonto. Themba Maseko nxa ulalele ngicela ungithinte ngoba uthembisile nyakenye ukubana kusiyaphela umnyaka uzokuba ukhiphe idlalade elimnandi likamasikandi ele gospel. Kodwa angisazanga ngezwa kuwe. Siyabonga kungasenani umculo omnandi kakhulu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-Citizens Movement ithi iza kuya phambili ngokutshengisela isola ukubotshwa komholi welinye lamacele e-CCC. Umnumzana Jameson Timba labanye bakhe lanxa incitshwe imvumo ngamapholisa. UNelson Chamisa wenzela amhlophe umholi kahulumende weBhilitane omutsha. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.